So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpalakazi 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo Sasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanani kakhulu.
Bayandiphanga kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzayo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Lo muntu wani ngamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseneminyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Ubeselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede. Kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwawo lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni lezi zalwane zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe, kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi abedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke ama-masks, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 wona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabanengi besithi kufanele inhlanganiso yeZEC kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezingqabela abantu ukuthi bebhalise.
asinelisanga ukukhuluma lezek ngalolu daba. Usithandekile mhlanga we Studio 7 uqoqe lomnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli somanyano wehlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakobulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengesihlanganiso sithi ama numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama-coalition members ethu. Hayi, inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokhu online njengoba kulama-COVID restrictions, ize-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown yokuthi nge-province kula bantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verifya njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana lezek ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo north, south, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibone ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki lathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili sebesiverifya updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga endaka abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba?
Ye, thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota ngabantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi nezeki sikhulumisane ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapho. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangayi njenge-province ema-North kulabantu abangayi kulase-South. Maybe kumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo. Okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Esther Jesus Banda uqoqe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngile youth ZANU-PF esigabeni kurayithi. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi, amabandla kangiwaje.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayithi singabadala. Hayi, sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayuthi nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Max Suku webandla le-MTC Alliance koMadinga Village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimimazonzo lelo. Belilizwe elihle kakhulu. Lapho sikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days. Besithethi lilizwe esalithuthukisa. Belilizwe elihle kakhulu. Kodwa eyi, so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya, ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu, ama-MDC, ama-councillors ethu ay-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa. So end of the day time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni wokuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Womunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I'm going to get a something at this castle. I am a man, I'm in Genie, within my lamb song as a puma nurse. I could tell you, within my thing, I told our bony and the no one is not tea. Oh, my concert is totally peeled. Jama, my old the artist is only like to was a weed and no any way by part of the scale. So whenever I work out of fever, that is that thing. So was one year about Kuwa Wednesday.
Abanye abasakhulayo bathi ukukhetho luka 2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Thamisa. Into ezenzakala eZimbabwe zinzima kakhulu, zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiphile eZimbabwe. Njengamayouth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment, sithole ukuthi kakula sesizesiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebenzisa ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona, nabantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election laba zanu benze sobasithembisa ukuthi silabo bazasibabhota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela uleminyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimilayo njengabantu besindebeleni, yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli, yonke into yenzelwa khonale phecheya eHarare. Isisa kwami ngangilikhangele la maparty wonke akhona la, angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kunobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kula amabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimane Studio 7 esilobela igama lami ngiyezwa Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama kuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonena ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. UDokotela Rochelle Goleski, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane othi kulabantu abasukaphoze inkulungwane ezilishumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unombhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
ukuhamba kuhle kakhulu asizwanga udla udla obunenye obungayizakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics levy it's all about power. Omunye umuntu angagcina esefree power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthwesi bami bawethu umsebenzi obuhle kungela udla udla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalapha. Into ezinjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that is an carried the day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye babuncube ubonanzani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetha olunje
sikubona kusenzakala lapha babudube akumangalisi kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla nansi Freedom Alliance kumbe nguthuma sokumele ancintisane lo muntu weFreedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapha
uthuma ngena baba
akusonde kuswelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangabalelo ukuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithekela mina ngibongela ubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma idemocracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke siya phambili so asofiye esingayifaka siyilinganise even nama ama general elections lento ezinjalo lokhu ngokangapha ekhaya kodwa uma siphuma phandle sesiya kuma general elections sikuhamba sesisebenzisa yini ukuze ukuvumelana okuya kukhona ku electoral lokuze laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kunayo kule need of any fears. Kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudla ngulapha
lapha
okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba kuphi
ye ncobe nanto kudaba khonapo
ngike ngikubuze Chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana ukuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwa khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho ende noma ungabe udownplayer ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfowabo likuzalo kambilizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nankumbuso
akula nto endoda ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule zulu zophakathi ukuthi mbetha sokunesinkwa sukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncubi kumele lawo ukufike kuphoyini ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo ukuhlale laphana into emnandiyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abela ungabona ungelayo yona le instinct and then you're dangerous to yourself
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uyegamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezongitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho uma ngoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutshwe engifuna ukuyaludla yilo uludilo nalolo luhluphayo
but kono kwani kona rezi afika so rezi ubona mama besuma bekuhlabelela so rezi uza ihlabu zale yiko yilo lujula ngona lana plan ngoba akulo kunye akona mbeto yabo phi imali mbeka kona hayi ulujula lo lana nje ukuthi kona ngingumkhokheli is enough
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela ezana PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umbuyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kukaNdumiso Gumede njalo ngitsho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko edutyuza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenze eZipa wazi imali bayebeyithathayo. UGumede azange abe layo imoto enhle. But umsebenzi wakhe uyasikhulumela.
Wake waba lilunga lephalamendeni lendawo iMakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ukubonga kwakhe okuyinziwe kube khona. Uyabona isilawuzi umanyisi sezisoma kusala inhlanyezi inhlanyezi ziyana ikhule ibe ngelinye isilawuzi yinto esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyakhipha amaflawuzi anjengakazede yinto esiyifunayo.
Lawrence Piri, omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe nge-icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama gifts bakithi, you know, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi gift yakhe yokusebenza nabantu uku-understand abantu, humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble. And always happy. He knew ukuthi isport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wayekwaba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRoger Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo yemsulwa.
Into eqakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li-clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bafika kathesi ku-gathering bakhangela ukuthi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni and ube kupublic ukhululekile ulale ubuthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icelo lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 90 seats, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong yikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe yiziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye ababotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo ukulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong, okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu.